Namhlanje sixoxa lo mnumzana Quite Ncube isiphathamandla sombukiso wezamabhizimusi wezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika oweZim Expo. Sixoxa ke ngombukiso oqale izolo edolobheni leBoston. Lo mbukiso uyaqhubeka njalo namhlanje uphela kusasa.
Njambama ngesala nje ubeauty contest le ngeyamaZimbabweans kuphela. Kumele ube ngumZimbabwean ukuthi uhlanganyele kucontest. So lo oyabe winile simbiza ngokuthi nguMiss Zim Expo or nguMiss Zim USA. Lo oyabe enqobile uyaqualifya ukuthi ayeparticipate kuMiss Zimbabwe eZimbabwe, ngoba siyamnika indlela lokumncedisa lowo muntu kumele avule laye indlela angazenza ukuthi ancedise ekhaya onjengeorphanage, bavule whatever akubonayo okungancedisa ukuthuthukisa ilizwe. Enye into esiyenza kakhulu nge-weekend yokuncedisa abantu abafuna ukulungisa ama-passport lama-birth certificate lencwadi nje zonke zokuhamba zokuhlala lapha e-America eziqondene lamaZimbabweans. Konke lokhu ngokumele kwenziwe e-Washington DC. Esikwenza ukuthi kwenziwe nge-Zim Expo weekend sibona kunceda kakhulu abantu abafuna ukuya e-Washington DC. Kuzamela ehlala ehoteleni, kuzamela kade indege labantwana besiyalungisa incwadi e-embassy yeZimbabwe, kuzabadla imali eningi kakhulu. Ikanti uma sikwenza khonapho eZim Expo weekend, siletha i-embassy officials babuye khonapho ehoteleni lapho esikhona bazolungisa izincwadi zonke ezifunekayo azabantu bakithi, njengama-passport renewal, ama-birth certificate, wonke okabe kudinge. Amabandla ama-church akhonapho siyakhuluma labo bazama ukuthi babe le nkonzo ehlangeneyo, i-interdenominational service.
Imali yokuqoqa umcimbi lo ivela ngani?
Abantu bayazibonela sebekwazi ukuthi iZim Expo izabe khona nge-Memorial Weekend. Ivele iba khona nge-Memorial Weekend iminyaka yonke. Okuntshintshayo kuphela ukuthi izabe ingaphi. Siyadinga ihotela, sidinge i-venue lapho sizakwenza khona. Sinegotiate labehotela ukuthi basinike ama-discount. Silethe i-business lapha. So silabantu bethu abaningi abazabe hlale ehoteleni yenu. Sicela ukuthi lisinike i-discount. So ke ihoteli siza kuthi for every person obuyileyo siyalinika i-10 or 15% discount. Kodwa as long as lizagcwalisa abantu abangaka ehotele sizalinika i-discount le. Lingehluleka then sokuzamela sikhulume ngenye indlela. Indleko eziningi ziyazibhadalela ngenxa yokuthi abantu bayeza. Njengoba nje i-beauty contest ukungenwa kayisikho mahhala, kuyabhadalwa. Ngoba iholu leyo lapho kuyabe kusenziwa khona i-beauty competition siyabe iZim Expo iyabe iyibhadele. iZim Expo yi-organization ele-account yayo eyaziwayo evunyelwayo ukuthi ngenza amabhizinis anjengayo. Abafana abadlala ibhola iningi isikhathi sonke kababhadali, kodwa kuyenzeka ukuthi sithi team ngayinye ngayinye ikhuphe imali engaki ukwenzela ukuthi sibhadale ama-referees abakhokheli nasi. Imali esipha leyo team ewinileyo lemklomelo, inkomitsho and so on, konke lokho zindleko zeZim Expo. Sile sponsorship, siyadinga amabhizinisi labantu abafuna ukusincedisa ngemali ukuthi ama-expenses siwehlise kakhulu.
Ungavalelisa abalaleli?
Ye, balaleli siyabonga kakhulu ukuthi lazi ngeZim Expo esiyenza iminyaka ngemnyaka ngapha e-America. Ngenye indlela esenza ukuthi sihlale sijabula sithokoza sihlangane sihlanganisa abantu bakithi ngomnyaka ngomnyaka. Kuyathokozisa kakhulu ukuthi sazi ukuthi lani khona ngapha ekhaya. Ngiyakuthakazelela ukuthi lazi ukuthi senzani ezinye izinto esizenzayo ngaphandle kokufunda lokusebenza nje kuphela. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile ube lelangelile.
Bye.
Alo ke ngumnumzana kwethu uNcube isiphathamandla senhlanganiso ye-ZIMX4 ebesixoxa la ukuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba.